Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 4 kusibandlela 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Kulabe Zimbabwe abane abesonto ya Apostolic Faith Mission of Africa ababhubhele engozini yokubhewuka kwebhasi kwele South Africa izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukubotshwa ngobunengi kwabeZimbabwe abafohla besiya kwele South Africa bengela maphepha kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Kodwa iZANU-PF ithi okudiliza umnotho weZimbabwe izijeziso zenotho lelibandla elithi zacelwa iMDC emazweni afana leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupe izizalwane zeZimbabwe ezine eLimpopo kwele South Africa izolo ngemva kokubhewuka kwebhasi ebithwele abesonto ye-Apostolic Faith Mission of Africa. Amapolisa athi libhasi ibivela eZimbabwe isiya eGauteng. Abalimeleyo bavikwa bengamachumi amahlanu lambili 52 njalo bagijinyiselwe ezibhedlela ezitshiyeneyo ePolokwane. Ibhasi le ngeyenkampani ye-Regional Premium Class Luxury Coaches. Amapolisa athi umtshayeli ubegijima okwedlulise amalawulo. Athi libhasi imphunyukile ezandleni iyaphuma emgwaqweni yatshayelela kupholu yamagetsi yasibhewuka. Akukazakali ukuthi kahle kahle libhasi ibisuka kuyiphi indawo eZimbabwe. Ibandla leMDC Alliance selisole uhulumende weZANU-PF phezu kokubotshwa kwezizalwane zeZimbabwe ezifohla emngceleni weBed Bridge ngaphandle komthetho zisiyadinga imisebenzi kwele South Africa. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fadzai Mahere eloba enkundleni yeTwitter izolo uthe abantu abanengi bafuqwa indlala kanye lokubhidlika komnotho okubangelwa ikwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi wazise ngesonto ukuthi sebefake ama road blocks amanengi emgwaqweni osuka eBed Bridge usiya eJohannesburg lapho athi kubotshwa khona abeZimbabwe abangela maphepha abedlula ikhulu ngosuku. Ugatsha lweMDC Alliance kwele South Africa lona lwethule umbiko lusola kakhulu amasotsha eZimbabwe lusithi ahlukuluza labo abayabe bebotshiwe kwele South Africa baphindiselwa ekhaya. Luthi lokhu kuveza ububi bombuso weZANU-PF. Sixoxele sikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Sithanchirodza.
Kutshengisa ukuthi ilizwe lethu selihlupheka. Abantu belizwe lethu sebehlupheka kakhulu ukuthi amasoja yiwo asebamba inkunzi. So uthi utshengisa ukuthi ilizwe lethu lifile and khonoko kwenziwa nguye umnangagwa ngoba nguye ophethe intambo ezibona ngezombuso kwelethu eZimbabwe. Kwako kwaba lesikhathi lapho abantu beZanu PF bazama ukuthi bethothoza abeSouth Africa. Omgcini isihlalo we-ANC uGwede Mentashe wathi hayi ukuhlupheka kwabantu eZimbabwe thina singazake sikhangele ku-social media siwubone ezitradeni eSouth Africa. Wakhuluma ibala elithi ukuthi i-destitution. Sithi ukuthi abantu beZimbabwe sebehlupheka kakhulu vele sebeyiziphepheli khonale eSouth Africa. Zela futhi umfowethu uthi kudala sasi ziqhenya ukuthi ngesikhisimo sikubuya omkhifane kade sivele nxa bebuya aselathemba ukuthi bengabe bebuya besiphatheli into esimnandi ngoba nakhona ngale bayahlupheka imisebenzi yangkhona isimlutshwane khona ngale eSouth Africa imisebenzi le. So labo xenophobia ngokuthi ukuthi amathuba semalutshwane khona ngale and khona kubangelwa ngumbusazwe okhona beZimbabwe. Umbusazwe onalo ukuthi uhulumende uyafaka okungamabond note esenzela ukuthi abantu bakahulumende babe yiba bayathatha amayusa imali engcono eyaphandle kwelizwe betshiyele ozulu ongamabond note vele ongasebenziyo okuthi namhla kuyabe kuyidola kusasa vele kuyabe kuyi 50 cents imali yangkhona ayilasisindo and khonokho ikuletha ubuyanga kwelethu lapha eZimbabwe.
Abanye babikwa befohla nje ngenxa yokuthi ama-passport ayadula kanti njalo katholakali kalula elizweni. Lithini ngalokho?
Hayi, indaba yama-passport vele kudlalwa ngathi laphana. Singathi ukuthi vele basidlala utap-tap. Vele abasiboni ukuthi singabantu basithatha njengebhora vele. I-$360 abayitsho yona leyo umholo ogcweleyo wabantu abaningi khonapha eZimbabwe. Manje ukuthi abantu abaningi abayikwanisi leyo mali. Yikho phela uhulumende wethu behlekwa ngomunye umfana weZambia uJoseph Kalimbo esithi eZambia i-passport i-$20. Kanti eZimbabwe i-passport ngelunge njani ukuthi singaze i-charge $360 imali eningi soyana. Njalo kathe sebesithi bona imali leyo imele ifakwe ku-CBZ ibhenki eyayisaziwa vele ukuthi isebenza leZanu PF. Njalo kwaba leyinye i-20 USA emele ibhenki abantu babuza ukuthi kanti i-20 USA leyo emele ifakwe ku-CBZ ngeyani. So abantu abaningi bacabangela ukuthi hhayi vele udlala ngathi lapha sidila labogulova sicabanga ukuthi uhulumende wethu ngowamasela abawubiza ngesikhuthi kleptocratic government uhulumende otshontshela uzulu. Yikho nje okusenzakala khonapho. Yikho sokubangela ukuthi abantu bedliwe zingwenya kungulukudela. Abantu bakithi sebehlupheke kakhulu. Abanye babesithi mhlawumbe njengoba sokulomnangagwa umgabe sowafa wadliwa umuhle umgabe. Kwesinye isikhathi abantu bengaphumula kodwa hayi akula kuphumula kulele.
Umnumzana Sidanchi Rhodes isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma othi izijeziso zenotho athi zalethwa iMDC Alliance yizo ezibangela ukudilika komnotho okwenza izizalwane zeZimbabwe zibalekele kwele South Africa zingela maphepha.
Izinto azilunganga eZimbabwe not because of Zanu PF but because of the opposition eyabiloku ihamba isiyacela ama sanctions eyabiloku imake sure bona things are not working here and the country is not governable ngoba they know that the moment they allow us to do things that we want to do for Zimbabwe bona they'll be rendered useless and irrelevant and therefore their handlers will stop funding them. So bona they're doing the politics of survival. They want to survive at the expense of people. Last year my policies bona they come in and throw spanners into the wheels of what we're trying to do. And believe me, you, issue here massage today, it's a real issue. You can check it independently from independent companies that have nothing to do with government or Zanu PF even, who have failed to perform because of sanctions. A lot of monies are being held in America because they simply came from businesses from Zimbabwe. So all those things are not enablers at all to put the economic situation in Zimbabwe right.
Kodwa omunye babachuma engathi udaba lwezijeziso sabona ngesikhathi uMongameli Mnangagwa engena embusweni. Wathi yena uhulumende sesifikile isikhathi sokuthi achiyane lokusola izijeziso esithizo ezibulala umnotho. Sokuyisikhathi sokuthi uhulumende alungisise umnotho aqede inkohlakalo lokunye. Ungathini ngalokho?
Uhulumende ethutsha ngomongameli wayo ubaba uMnangagwa wakhuluma ngokunokusinto na asisebenzeni siya phambili. Kodwa ekusebenzeni siya phambili ungakhangela izinto eziningi ziyaphoyina sokuthi na izinto sezihamba zilungiseka siba ngcono ngoba i-economy ukuthi ivuke isebenze kuhle ifuna ama-enablers ayo and that is ukutholakala kwamanzi, ukutholakala kukagetsi, njalo i-infrastructural development enjengama-roads, i-rail and stuff like that. Yiko ukuthi na umkonomi uvuke lama-industries. Now ungakhangela uhulumende kababa uMnangagwa ubhizi nakhonoko. For example, lapha koBulawayo very soon indaba yamanzi iyabisiyi-thing of the past ngoba igwayisha ngani dam leyana isi over 75% in terms of completion, which means nxa ingaveli phele asisela hlupho lwamanzi okuthi industry singasebenza. Khangela i-expansion eyenzakala ewange ngale lasekariba ngale very soon ama-gate services silawo okuthi wona singacela sesisele lamanye esingawathengisela abakhelwane bethu omozambique, zambia kumbe even nase-south africa. Sesile enough electricity efunakala lapha ezimbabwe okuyinto futhi efunakalayo kuma-industry ngale ukuthi wona asebenze kuhle ngendlela efaneleyo. Usukhangela futhi ukuthi kona imigwaqo khangela uhulumende ubhizi ulungisa imigwaqo sukele emabhoda eBybridge sukele Plumtree le kanti lesisebefuna ukungena iBybridge Victoria Falls Road as well. So konke lokwana yizinto ezizayenza ubana industry ikwanise ukusebenza ngendlela engcono njalo esebenzekayo esingathi ngama-cost effective measures. So konke lokwana ngama-pointers okuthi atshengise ubana uhulumende lo kahlalanga despite izijeziso lezi zama-sanctions. So konke lokhu yikho kutshengisa ukuthi uhulumende kamelelanga ukukhala ngama-sanctions but uyenza something towards ubana kube lobuneno in terms of economical resuscitation.
Ithi njalo iMDC Alliance okunye okwenza abantu bafohle besiya eSouth Africa bengela ma-passport ikuthi wona ama-passport ayadula, ethi edula enjalo katholakali futhi elizweni.
Well, indaba yama-passport indaba ebelokhu ihlalelwe nguhulumende isikhathi esidelesi and khonokhona futhi yikho lapho ungena kona indaba yani ema-sanctions akeni ngoba amaphepha alungisa ama-passport lawa avele emazweni ona lawana angafuni ukudlelana lathi.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU PF. Abahlali babobulawayo bathi uhulumende kumele avumele amakhombi esebenze ngoba izubko eyiyo yodwa evunyelwa ukuthwala uZulu isehluleka lumsebenzi. Sixoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Indaba leyo ukuthi kusebenza ikhampani yodwa esiyi monopoly ngesikhiwa sibona ngathi kuluhlupho. Uhulumende kavula izandla avumele ukuthi kube labadlali abaningi kulapho ezokuthwala kwabantu ezimoto ngezimoto. Le khampani esisaziyo ezisemthethweni ezarejistayo ezazithwala kuhle abantu silabo Jehova Mbayiwa, silabo Bukta, silabo City Transit. Zenezo khampani azivunyelwe ngoba kade sokukhona kade sokusezisa abantu uzupho sehlekana sebegada ezezimoto ezingaqedali ukuthi ayimchikachika ama-wonder feeder. Abantu bayatshontshela impahla, abanye bayahamba besiya rich, abanye bayakidnatcha. So khona okukhozwayo kuhulumende ukuthi wenza ama-decisions akhanya ngathi aqayela angasoze aphatha abantu kule. So-ke i-service leyo sibona ngathi la iyasikhathaza. Bese kusiba le service futhi esiyinanzelwe onyaka bengathi i-service ebingahle le-ZEC. Ukuthi i-ZEC isiyananzela kathi kulo mkhankaso wokuthi abantu bahambe babhalise benelise ukuthi labo babe khona ku-voters roll. Kodwa-ke sinanzela ama-ofisi e-ZEC lapho ahlezi khona ngale Windsor Park efamona ngale khathana labantu. So i-service eyinye izakhamizi ezikhona ngayo ukuthi come 2022 khona kwakulungisiswe u-ZEC abe le ndlela yokuthi ama-ofisi awalethe ebantwini ikakhulu ngapha emalokishini kuma-high density alethe ama-ofisi kwenza ukuthi abantu benxa berejista bahambe mangemide khona kwenza abantu futhi ukuthi bekine sehlule ukuthi bahambe bayefinyelela khona ke parishion wemanga wabumide soke so ikhonoko in terms of service delivery akulungisiswe kungasikhatazi bese sikhayela futhi lezithupheni lapha na kubi i service yanewathi ezithupheni yahlupa abantu bathwabelene bona phansi belale busuku sokulabantu abahlala khona phana ababhadalisa abantu imali ukuthi umuntu ezenele futhi athole i chance line abesithatha isithuba ukuthi sokubhadala imali phandle lapha kona ngale kube lokugqaka futhi okufana nabantu bebhadalisa imali so sithina indaba lezithupheni yakomsiphele ngisizo uhulumende kabe lama centers amaningi abantu bengalithalisi ngokulayina kube lendlela enhle esebenzisa abantwana babo abafuna izithuba abazithole.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Presidents Association. Uhulumende yena uthi wavala amakhombi ngoba owindi babehlukuluza uZulu. Sele kubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi sokuqhamuke ukujikelana aqatha phakathi kwele South Africa lele Zimbabwe phezu kwezizalwane zakuleli eziya kwele South Africa zingela maphepha. Ichronicle ithi amapolisa aseqinise imizamo yawo yokwenqabela ukungena lokuphuma kwabantu ngaphandle komthetho emngceleni weBait Bridge. Isayithi ithi izakhamisi zeBinga sezicele uhulumende ukuthi alungisise udubo lokusilela kwamanzi lamagetsi kulumango. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, balaleli, basakazi, labo bonke nje abathanda ukulalela uhlelo Studio 7. Kake ngiqondise lapha lamazwi lami. Studio 7 ngomunye wabalalelayo kakhulu, ngomunye nje wabaphendulayo, ngomunye wabafaka imbono, njengalingiswa njafaka. Nxa ngilalela Studio 7 ngizwa abantu abaningi kakhulu abakhuluma kuStudio 7. Abantu abaphandle kwelizwe, abaseSouth Africa, Botswana, South Africa, Botswana phosa kakhulu abantu embezwayo kakhulu abasegoli baboningi kakhulu. Kodwa ke engunanzelayo ezilongo belikhuluma likhona ngapho, angimazi elimkhulumela ukuthi akwenze okwinto khonokho ngapha ukuthi ngubani. Umuntu wonke ofisa ukuthi into yenzakale, sukani khona ngapho ngesikhathi saleyo nto. I-election kayisiyonto ukuthi ivota one week. Ukuvota into ye-2 day, into ye-1 day. 1 day kumbela nxa ku-extend lembijana 2 days. Lizokwenza ngezandla zenu ngoba liyasola amakomplaini enu maningi ayezwakala, kodwa kanti likomplaini ulikwezwe ngobani phela khonapha? Ngoba thina ngemva kweminyaka yonke le ngu-41 sesehlulekile ukuthi sikwenze khonokho thina elikukhulumayo lini. Ake libuye nini ngobuningi benu direjiste mhlana sisukelane ebhoreni impimbi sithi mpr sisukelane lani liphakathi kwethu siboneni umehluko okoza kuba khona njengoba complaina kangaka. Ngoba amadoda liyakhuluma umathanda khona ukumathanda lisola abantu bavoti kuhle njani abantu basupport ukuthi abanye abantu sifuna umqondisi MRP, abanye abantu sifuna uchamisa MDC Alliance, abanye abantu sifuna uNkomo Zaphu, abanye bathi sifuna ubani Zanu PF. Kambe liba nengangaka liwone ngani lonke ukucomplaina kwenu kugcwala kuphi? Kayelani izambi ukuthi yenzani eyabambanayo yabambanayo yenza waphuma lokho ababekufuna lathi asenzeni njalo.
Studio 7 ngivuka njani ngamile inkomo ne-cabinet yakho. Thina ngapha eMzansi siyavuka ngomzingelo okhulumayo. Ngibingelele nje wonke umuntu ozimbandakanye ne-Studio 7. Mina kufishani engifisa nje ukuthi ngudlulise ngento eqhubekayo eZimbabwe. I-government yeZimbabwe akunamisebenzi eyilethela abantu baseZimbabwe, especially i-youth. I-youth the most kayisebenzi. Mara i-government yeZimbabwe ithi yona umuntu umasena 50 years, if I'm not mistaken, umuntu ona 50 years makaye kupension. But ungathi uyabheka kwi-government, the most abantu abaku-government ba-more than 50 years abafuni bona ukuthi badedele abasebasha ukuthi babuye ba-take over, ngani ngoba bona sebekhulile. but abafuna ukuthi badedele abasha ba take over baqhubeke ngomsebenzi. Why befuna ukuthi abanye bona bathathe ipension bese bekuma 50 years bona bengafuna ukuthatha ipension beku 50 years. And owesibili le ndaba yokuthi sizofundiselwa ngama teacher asemashonaland emathebeleleni lento isiphatha kabi singumthwakazi asifuni asifuni ibufanele nje ukuthi i-government ifakeliso elibanzi le ndaba ngani ngoba isiphatha kabi kakhulu kakhulu ukuthi sizofundiselwa ngamashona bezosifundisela abantu bethu ngapha ekubeni kanti bona le kubo kanti thina awoyithi amathisha akawayi ukuyofundisa le mashona lendi kwenziwa yini sinabo abantu abangamathisha abaqualified for ukuthi angaba ngamathisha bahleli phansi kabasebenzi amashona yiwona agcwele yonke indawo yemathebeleleni yibona abagcwele ezibhedlela bangamanensi yibona abagcwele emapolice station bangamaphoyisa nasemabhoda yibona futhi abagcwele khona futhi amashona yenziwa yini le nto leyo hhayi igovernment yezimbabwe akizami ukuthi ibheke lezi zinto ngelinyiso manje abasemashonaland mabasebenze emashonaland babhekane nohlupho lwemashonaland then emathebeleleni la ibhekane nohlupho lwasemathebeleleni please siyacela hulumeni wasezimbabwe siyacela futhi thina nje siyimthwakazi asisazifuni nje singaphansi kwezimbabwe ngiyabonga
njani lonke ku studio 7 mina ngimampala ohlala elubhengula hayi thina siyaphila sifuna ukuhlupheka kuphela lapha ezini kodwa sifuna ngani sokuphelile umqondisi sekuqedile ngoba thina sesithi phambili lomthwakazi asisekho ezini sesikumthwakazi so siyacela ukuthi wonke umuntu osemathebeleleni ebekwazi ukuthi sephumile eZimbabwe sekumthwakazi asikeni sithiye iZimbabwe lathi sinele lethu ilizwe elakomthwakazi ngiyabonga
ngamini inkomo kini lonke besithu esebenzisana ngilela hlo kini lonke bantu bakithi uhulumende noma wezani anxa yenza kahle angeke sikusole kodwa into eyenzakalayo kade sizigcwele amaganga nakho sokuvela imikhuba eminye engahambi kahle yena uthula ukuthi ezwiwe loku ekhangela ama-quarantine lawo ukuthi kufanele ukuhlala abantu bebhadale engalamali kungenjani kufanele abantu bavuselela izindawo kuthi kuyele kuyena la ndawo kasmith izimbogo yayisapota amazwe amaningi ugwayila ngokudla kade sekuyosuyidezethi phela kodwa ke engeke sekhala ukuthi abantu bamsola basola isenzo senzo besiyasola ngesifikile fanele liyekele beyekele ukuthaqalaza amapulazi bagcwalisekile kufanele beyenze ngangcono bebumba amalukuzeni ama-cooperative uze njalo la ma-cooperative vele umgadi wawo wabona ukuthi ahamba njani hhayi kona ukuthi bethaqalaza yonke into sebebonako yonke isibeni yabo ngoba bona badla kahle asiyahlupheka emhlabeni ma sicela kakhulu ukudungamela inkombo likulokuzele kugadi bade manxa sikhuluma sola isizo ufuna ukuphendula kuze uvele vuka sokungakafuni kahle ufuna enye into esiyibonayo lapha
salibonani basakazi baka studio 7 libingelela bonke bontungameli inkomo labo Christande labo Sithandekile labo bonke engingabaqambanga ngibingelela labo bonke abalaleli mina engikhulumayo ngingumlungisi Khumalo ngihlala endaweni ePlumtree Town ngikhuluma ngalaba abantu laba bathi bona balandela imphakathi asekeleni ukudlephana sodwa sisizwe esemandebeleni abemthwakazi balwa lamanye amaphathi angayisiyo izano yabezwa bethi ye izaphu yenze lokhu ye uthamisa uyenze lokhu uyenze lokhu thina into esiyifunayo eqakathekileyo ukuthula elizweni ngoba ilizwe libusa izidlova nababulali ayikhona ukudlephana sodwa ngobana le into yokuthi uqunye ilizwe vele livele lilincane so angiyeze kwayenzakala angiyeze kwenzakala sibili ngiyabonga abasakazi
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amaswe Voice of America ithi umongameli weBotswana uMnumzana Mokoesi Masisi ubanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Umsakazo munye uthi njalo umlilo otshise ingxenye yepharlamente yakwele South Africa ngesonto ulumathile futhi izolo watshisa isakhiwo lesikabansi. Singene kudaba lweMelika. Ukukhithika konqwaqwane olunengi esigodlweni saleli lizwe iWashington DC kubangele ukuvalwa kwamahofisi kahulumende, amankampani kanye lezikolo izolo. Ihelikopta kamongameli Joe Biden layo yehlulekile ukuphapha imsusa eAndrews Air Force Base, wagcina ehamba ngemota esiya esigodlweni sakhe eWhite House. Ngokubika kweAssociated Press, iqwaleli likhithike lagcwala phansi okwakuqala lonyaka eDC, eMaryland laseVirginia. Libikwa libangele ingozi zomgwaqo ezinengi ngoba bebuthelela. Ezinye ingwendo zendizamtshina lazo zibikwa zisuliwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC, uNkosazana Sikhululekile Bhoboza Sibanda.
Athi nasibona ingqwaqwane iwile lapha kakhulu, iqale ekuseni ngabo 3 AM, hayi yawa kakhulu, kwavalwa kunje lathi besingayanga emsebenzini ngendaba yokuthi bekufanele ukuthi sihambise abantwana ezikolweni besiyathatha ama COVID kit ukuthi betestwe, njengalokhu abantwana bafanele ukuthi bathi mabe buyele ezikolo bonke bebetestiwe. So kade fanele ukuthi siyelayinela amakhiti ayakhona okutesta i-COVID-19. So izikolo zivuke namuhla zifona ekuseni sokuthiwa yonke into isivaliwe, akusahanjwa ezikolweni, sesizazama njalo kusasa. Ayiwile sibi lapha eWashington DC, abaningi abayanga emsebenzini, njalo labantwana kade befanele bebuye behambe esikoleni besiyalanda yona amakhithi abo lawo okutesta abasahamba. Into eyisimanga Nkomo ikuthi izolo bekuchisa abantu behamba phandle bengafakanga ngisho amajesi, bekuchisa kuyi-65 degrees. Thina sithone siphandle kuchisa, kodwa namuhla sokuvuka sokuyisikhwa phandle, akusaphumeki. Hayi kunzima i-weather yakhona le, hayi yikho mina mbona engani yikho egulisa ngayo abantu, ngoba kusaso kuyavuka kungokunye kusisa sokungokunye, ngoba from 65 to 25 degrees, hayi kunzima lokho.
Bakhona abanye kwezinye indawo abathi bacitshelwe ngamagetsi, lapho elikhona kunjani?
Hayi thina lapho sikhona lapha, hayi sibe silenhlanhla, hayi akula magetsi awileyo. Lasemsebenzini wami lapho engisebenzela khona, hayi bonke balawa amagetsi, sibe lenhlanhla nje ngakhona lokho. Lapha awekhona lawa abathi abala magetsi ngani awiswe izihlahla eziqhamukileyo, ngoba bekulomoya lesnow laso mazihlala phezu kwezihlahla zisindwa, ngoba siwe kakhulu yikho izihlahla zithe mazisiwa zakuwisa ke amapali amagetsi.
UNkosazana Sikhululekile Bhoboza Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. kulabe Zimbabwe abane abesonto ya Apostolic Faith Mission of Africa ababhubhele engozini yokubhewuka kwebhasi kwele South Africa izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukubotshwa ngobunengi kwabeZimbabwe abafohla besiyadinga imisebenzi kwele South Africa bengelamaphepha kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Kodwa iZANU-PF ithi ukudiliza umnotho izijeziso leli bandla elithi zacelwa yiMDC emazweni afana leMeli. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo half past 7 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo half past 6 yimi untungamili nkomo.